Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabanda ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequlalayo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lePhalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuZulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ukuxotshwa kwamalungu ukuxotshiswa kwamalunga e-TRC ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba lomkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTRC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTRC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kucine usiba lama-TRC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxoshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TRC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu okuthi kuzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuye kwaba the case eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kungani nje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwa ePhalamende. Bekubebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye besokuvunyelwa futhi laba abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenza isensi sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa kwami ukuthi amadlwane la azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lo muntu lo muntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iParliamente ithe mayethola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayelalela wenza lokho okwakuthiwa kuyakwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iParliamente executive kaPresident eyakuqala iParliamente yathola incwadi yavumelana naye. UPresident laye wahle waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Kanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambela. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo ey-3 ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayela mthetho, ayela buntu, ayela bukhulu, ayela bumuntu omdala kodwa iza kuqhubeka injalo vele. uzanqoba uchaba
lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe unqoba abakamnumzana Chabang mhlawumbe abezano PF
ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje ngengxabangxoza yena le esenzakele kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabang kube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabang abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima kukhona abamthandayo so ngezinye indlela kutho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke iZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi so angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabang kube khona abasehlangothini le-CCC kaThamisa okukhozwe khonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi indaba yakhona iba nzima ukuthi usho ukuthi ngubani ozophuma enqobile kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisozi iphumela le mpumela efana neyakuqala akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancindisa
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-Wits University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuqhiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokhuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. Sokukubo ke abantu bakuleli ya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleli ya civil society organizations lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sivulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa, a-democratic, a-legitimate, a-hloniphekayo. Kumele abantu bahlokome baphakame bese singeke siphile kanje. Khonokuyana okwenziwa ngamazwe wonke ngenxa yelwela inkululeko kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi o-CCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadange bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. So kumele libizele ukhetho olusha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadaki bethini khona.
Kusadaki kumele babuyele kodwa kumele bahlokome. Kumele bakwenze kokubili hlangothi zombili. Lethi bebhala izincwadi eziya kusadaki labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ubuse indaba lingalungiswanga. Osadaki labo-UN labo-AU bangenela sokufuna intuthu. Bangenela izinto ezimile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleleya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sesingayiseli yikhona kuyoguquka izinto kuleliya. Isathi sekwenzileyo yikugula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame ethi hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu ikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxothele amalunga ephalamende. Ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kubosadaki atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi?
Ezabochabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe. Kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCC. Ngeyangaphakathi ngiyomndeni. Othabango bazama ukuthi bethi kuwona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle. Yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo. Ngeyangaphakathi leyana ye-CCC ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi, i-tyranny, uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabo yangaphakathi.
U-Dr. William Jethro Mpofu yingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lephalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenethi ebona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Jim Rich usekhuthaze umongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe. Yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Urish ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu. Wathi kumele ukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke aza kwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into kufanele ilungiswe inqabana impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu unqabe differ lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumente so indaba yama-abduction indaba ye-torture indaba efanele ilungise le ndaba ye-imprisonment liyakwazi ukubana ke uJob Skali usejele engelacala konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-P F umnumzana Thethi Ncube uthi ibandla lakhe kale kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa epho ngusuku manje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe and kungasenani ekubusweni komhlaba awupho ngusuku manje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonoko kuthethe ngapi and ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izihlakalo zokwephula kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka abanengi besithi kumele iZANU-P F ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
okusemaphephandabeni ikroniko ithi iTriple C ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudoniselana okubangelwe yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezochabangu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefertilizer. Singene kumbiko elisithumele yona.
Njani kwistudio sefe siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe indaba yokuhamba nqunu le kati izalungiswa nini abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so kati kuyalungiswa nini khonoko indaba yokuhamba nqunu le kati yona ikhulumende ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandlela abeke ilungisa indaba yokuhamba nqunu mani asiyifuni ithini
ngiyelele enkundleni hayi sizwile ukuthi nomination court ingenile namhlanje ngemsebenzi emibi ekaChabangu kulabantu abasemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kaChabangu labo Kalpan Pugen uKalpan Pugen labo Chabangu ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu i-AMC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenzisa i-system efanayo lamanje MDC yayilawa ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya uKalpan Pugen umuntu ohlale yisikhulumeli somuntu omotshayo umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Pugen uba yisikhulumeli sakhe kodwa-ke kungasenani
ngoba vele imisebenzi emibi kaChabangu useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi khona ule backup yenkantolo ule backup yezanuphiwe kodwa ke hayi masitizeni ngenani libone ukuthi khona kuzahamba njani uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabanga yangeke yezanuphiwe yakhe lefazi yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabangu asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi iqembu ulilandela ulidilize okofuna ukufaka izanuphiwe kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani umonzora laye wayezitshela ukuthi ehlale esityeli ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi kodwa wayidiliza njani iphathi yena ayilandela umthetho wephathi kuyafanana lento ekhulunywa nguChabanga.
Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguChabanga bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uChabanga wenza into enhle. UChabanga uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu uhambise phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona leSozivele yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini nale yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba imposa from Harare. So babuChabanga siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi sibonge kuleyo ndawo babuChabanga kulophukeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lowo owezithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba izanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Ngiyambingelela enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenela ukhetho lwama-by election benikhuluma la nifunga nigomela nithi alilungenela ukhetho, kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni, nibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenzayo? Ayikho nje lento eniyenzayo. Nibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, nibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi, hayi khona. USengezoChabanga uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi ibandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi ngompunzi idle mini, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana, nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova. Hayi khona, ayikho lento, ayikho sidalo, sidalo, sidalo. Hayi khona sisisi, hayi hayi, hayi khona. Khona la ku-Studio 7 benikhuluma la nithi nina alilungenela ukhetho lwama-by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Malilungena liphinde libuya liyenza same mistake. Nithatha labantu laba abaxotshiswa abangena ongekho emthethweni niyababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatofi la.
Studio 7, Edson Nyathi lokhulumayo. Lonke linethi uSengezoChabanga uRight alazi lutho, akulanto liyaziyo. Amhlobo njalo futhi alinasihlobo esiyi-1 senisabulwa igugurawondo. Thina sibuhlungu ngezihlobo zethu zabulwa igugurawondo. Njalo igugurawondo leyo yenziwe iZANU-PF. Yona le iZANU-PF esifo efuna ukubiselwa futhi sihlale ngulo uChabanga lo. Wonke la malunga la akhithiweyo ephalamende ngeke lwabone kubuyela kwi-CCC. Yabe iZANU-PF sihluma phansi ukuthi thina sibhizi siqume impande zale sisihlahla siyiZANU-PF ukuthi siwele phansi. Isihlahla sesibuna yesiyabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. NanguChabanga ubuya leyo lamatshena amazwi uyathelela, uyathelezela, siyahluma kuthi, siyasihlumisa futhi. Hayi thina sikhathele ngalo usengezo lowo, kakahambe katshana-ke.
Shelele. Hayi siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi sawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini anikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo, then abasuccessful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma. Kodwa-ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma nisizwa abantu bekhuluma ama-languages abo bala ama-languages lawo obandlululo. Ama-language obandlululo awakhi, a-destroyer from i-family, a-destroyer ilizwe, a-destroyer yonke into. What I'm trying to say, I'm saying in brief. Bantu asiyekeleni ubandlululo. Lokho kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani nani akusakhi, and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abayabe ngaphandle, abakhulumi life besekhaya. Then enye iphoint engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone, which is very very ridiculous. Lokhu ngekuze ukukhone ukuthi wena ukuthi uzaquma ilizwe kodwa wena usebenzisa isithupha seZimbabwe, usebenzisa amaphepha aseZimbabwe. Now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngeZimbabwe, uyilokho. Hayi, that is typical lies ngamanga. Bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele. Wena ma ule division wethu iZanu, talk about iZanu, ungakhulume ngokuthi uyaqhuma ilizwe. Thank you. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokupasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-Democrats nama-Republicans badonselana ngendaba zokuthi impi e-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel layiqalisa. Kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-Republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent. So khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le-aid laphana esabusa yena office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo. Ungangithwa lapha sokulokudonselana ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusapota izinto zempi. But kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusapota i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye owashutshisayo ukuthi bancedise i-Ukraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili, enye isiya kwele-Israel enye isiya kwele-Ukraine? Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just political gimmicks thina esikubonayo, ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beni sokusiba lo msindo after some debates ngoba iIsrael layo izabe isifuna iaid yona le ngokuchurch. So hayi, siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very near future. And sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba ibill lekufunda igovernment liyaphenduka I think end of this month. So kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.